So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Livuka njani mtokazi omuhle salamukela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolosine mhla ka 18 Mabasa 2019. Igama lami uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ilizwe leZimbabwe namhla lithakazelela uzibuse.
Abantu sebelima, balime khonapho kanye kwakuhlezi khona iBusimane, lilengisa inkalakatha zendevu. Naye lamhla umntu omnyama usesima khonapho kulelo plazi, kuleyo ndawo umntu ngayekholise khona.
Kodwa abanye badika basoze bathakazelele uzibuse ngenxa yenhlupho ababhekane lazo.
Ilizwe kalikhululekanga kuze kufike namhlanje ukuthi abantu bakhona ukuthi bazivikele abakufunayo.
Umnumzana Sola Wesley olomzali owadutshulwa libutho leGugurahundi wahlohlelwa emlindini weSambani ufisa ukungcwaba uyise.
Ubaba wadutshulelwa endaweni okuthiwa kuseNgwalathi phesheya kukaJangani kweNkayi, base bemngcwaba khonale emlindini weSambani.
Imbongi esathuthukayo uLigwa kaNcube wethula indlizane yedladlaladi. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Ilizwe leZimbabwe namhla linanza usuku lukazibuse kulabanye abakholona ngokugugudeka komnotho okubenza ukuthi bengenelisi ukuphila ngemfanelo. Abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi bazahamba emkhosini wokunanza usuku lolu eNational Sports Stadium eHarare lezinye indawo ezabelweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi uza kwethula umbiko oqakathekileyo ozabalwa njalo iziphathamandla zikahulumende endaweni ezijiyeneyo. Ibandla leZANU-PF letheswa umlandu wokwehluleka ukubusa osokwenze ukuthi abantu abaningi baphile ngokucela ukudla lokunye okujiyeneyo. Kulabanye abantu abathi uhulumende kaMnangagwa ufana xathu lokamnumzana Robert Mugabe wasuswa esikhundleni libutho ngomnyaka ka-2017. Loba abantu bebhekane lenkinga eziningi, ibandla leZANU-PF likhuthaza uZulu ukuthi athakazelele usuku lukazibuse. UNkosazana Stars Thebe Mathe omele iNkayi South edale lePhalamende ekubandla leZANU-PF uthi uzibuse ngabantu bonke hathi abasekela uhulumende kaMnangagwa.
Sibonga ukuthi sakhulula ilizwe leZimbabwe lisembusweni wabelungu. Bongaphi umuntu omnyama amandla okuzicabangela lokuzenzela okungamphumelelisa kunye lemuli yakhe.
Nxa sesikhangele eNkayi khonapho esigabeni sakho lapho khona, ubona ngazani ke sokwaba le ngqubekela phambili enganani sokulokho kwaba lozibuse?
Ingqubekela phambili yaba khona ngoba izikolo zakhiwa. Ngifake isibonelo esingabuzwa muntu kweyami constituency khonapho. IKhomayanga Secondary School liyana yayingekho singakayi kuzibuse. Ngithe ngibala isibonelo zinengi ezayakhiwayo alibana bekumele ngizilandise ngasinye ngasinye. Lama primary schools manengi akhiwayo, banengi abantwana besigaba lesabathola ithuba lemfundo ngoba imfundo sikhululekile lasemntwini omnyama.
Singakhohlwa ukuthi kulabanye phela abangani bayachothoza khonoko ukuthi hayi lapha lalapho ngani akuhambi kahle. Ubona ngazani kuyo phambili kuyalungiswa njani khonoko ongani kusolwa ngabantu
ukuze sibuse ngendlela efaneleyo? Kumele abantu babe besola phela, nxa besola besimaka bafaka ukhwethu, bafaka uxa, bafaka ukhwethu, siyabe sibona lathi dio laphana sebekhala kakhulu ukuthi uthi lokhuyana kumele sikulunge. Hhayi umbuso okhona lo owe-second republic, owe-new dispensation uyakukholisa ukusolwa ukuze sibone phela ukuthi abantu bafunani. Asilandaba nxa besola abarayithi abantu, lilungelo labo. Kodwa thina siyaqhubeka silungisa njalo sinanzelela ngase besolile ukuthi kathi kuyini kahle kahle abakusolayo, singakulungisa njani. I-new dispensation iyakuvuma ukusolwa, osolayo kasoli ukwenzela ukuthi sibone sikulungisise. Kodwa uzibuse sibili ulethile umehluko omkhulu elizweni leZimbabwe. Ngeke konke kuvuke kulunge ngelanga linye, njalo lalezo zikolo ngeke zakhiwe zeseminyango womuntu wonke ngoba phela lati siyanda phela futhi abantu
akukhulumela abantu bezimbabwe batshele sibili ngozibuse
ukuba lozibuse kumlandi umuntu ngamunye ngamunye uselelungelo lakhe lokutsho akuthandayo langakuthandiyo aphinde atsho imbono yakhe yikho phela le constitution yeZimbabwe sesiyibumbe kutsha sasaka izinto esifuna zisincedise sizenze zenziwe ngoba umbuso welizwe usukwabansundu yikho phela uthola ukuthi abantu sebelima balime khonapho kanye kwakuhlezi khona ibhusimani lilengisa inkalakatha zendevu laye lamhla umntu omnyama usesima khonapho kulelo plazi kuleyo ndawo umlungu ayekholise khona
kodwa-ke abaphikisa uhulumende kamnangagwa bathi akulalutho lokungathakazelelwa nguzulu lonyaka ngoba abantu bahlupheka okumangalisayo ezimbabweni omunye walabo abalombono lo ngumnumzana Andrew Nyathi owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZibra othi ayisikho lokhu abakulwela empini yenkululeko
uzibuse kwaba lebatha baba kwakhilizeka uzibuse samlwela samthola njengabantu sasivele singalwela uzibuse yedwa sasilwela lenkululeko so babemele beze bezotshada bebabili inkululeko lozibuse manje-ke kwasekutholakala uzibuse laba abanye basebesibona ukuthi inkululeko uzahlupha ngoba kuthi ukuthi abantu bazakhululeka ukuthi bakhulume bakhululeka ukuthi benze lokhu kuhamba lokuyana manje njengabantu ababebambekile or belengqondo yokuthi bona bazithandela amandla okubusa so base bequma into kankululeko le ukuthi hhayi inkululeko kayikime kancane
yikho yini khonokhu elakulwelayo Nyathi
hhayi kukhatshana nalokhu esakulwelayo baba lokhu esakulwelayo kakunje esasikulwela njengoba nangisitsho sasilwela ukuthi sibe lozibuse uzibuse esitsho ukuthi inotho yethu ngeyethu inotho yethu siyazakhela umnotho wethu siyazibumbela thina sodwa umnotho wethu sincediswa ngabanye ngokubanxusa ukuthi hayi madoda lina nganipha lapho lile nto eliyiphetheyo ozani lapha lisincedise ngalokho elikuphetheyo lizosifotshole into leyo kumbe lizosiforogela into le ukwenzela ukuthi izinto zikhona ukuthi zihambe so independence yakhona kasilayo uzathola ukuthi amakhokheli bayagijima bayele baye edemeni baye eChina baye ngaphingaphi into lapho esibafuna khona sibafuna echolocho sibafuna echinamora sizokhuluma labo silungise ilizwe lethu siliphakamise sonke nini njengabantwana belizwe hhayi ukuthi kube loko kugijima kuyiwa kwezinye indawo lezo thina sibona ngazathi ngokwenza njalo kwenza ukuthi uzibuse wethu ephuke angabi uzibuse oqondileyo angisakhulumi ngenkululeko ngoba unkululeko abantu ma bekhululekile kabafi ma betshengisela besithi bona hhayi kuhulumende wabo lapha kule nto engahambanga kahle kabafi bedutshulwa ugovernmenti wabo so ungabona ugovernmenti wabo esenguye esebulala abantu noma esesithi kakwazi ukuthi babulewe ngubani noma esesithi hhayi ubona ngazathi babulewe ngubani kodwa enibukeli kutho ukuthi kuyabe sokulohlupho unkululeko sehluphekile seproblem now sokumele ukuthi abantu basukume bona bathi kugovernment hhayi bo ungangithiwa wena ehluleka batshintshe bafake omunye ozakwenza ukuthi inkululeko abe khona sikhona ukuyazilimela sikhona ukuyazifuyela sikhona ukuzihlanganyela sikhona ukuzikhulumela sikhona ukwenza yonke into esifuna ukuthi siyenze ngenkululeko so ilizwe kalikhululekanga kuze kufike namhlanje ukuthi abantu bakhona ukuthi bazizele abakufunayo
umkhosi wokuthakazelela uzibuse lonyaka wenziwa ngaphansi kwesihloko esithi Zimbabwe at 39 Embracing Devolution for Vision 2030 ilizwe leZimbabwe selibuswe libandla elilodwa selokhu lathola uzibuse sikhangele khona manje okwenzakala kumaphephandaba kweleZimbabwe iphephandaba le-herald libika ukuthi umongameli Vladimir Putin nomongameli Donald Trump wakwele Melika sebethumeze imilayezelo yabo yosuku lukazibuse kweleZimbabwe umsakazi weZimbabwe Broadcasting Corporation uthi ibandla leZANU-PF selidinge amabhasi alikhulu lamashumi amahlanu 150 okuthwala abantu abaza kuyathakazelela uZibuse enkundleni yeNational Sports Stadium eHarare. Kuzobuya ke iphephandaba leDaily News lithi umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Douglas Monzora ofisa ukuncintisa isikhundla sikamongameli emhlanganweni omkhulu weCongress ozakwenziwa ngenyanga ezayo bavumelene ukuthi uMonzora ancintise isikhundla sikanobhala jikelele hatshi esikamongameli. Lo ngumsakazi weStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Soku isikhathi senu khona manje phela liyakwazi ukumele likwenze kumele lisithumezeleke imlayezelo yama-audio ngokufitizela khonapho-ke kuWhatsapp lokho kuthiwa ngokwe-audio kube sithumezela kunombolo ethi 012024650318. Zaphinda njalo iWhatsapp nombolo yethu 012024650318. Ake sizwe ukuthi abanye bathini ngendaba ezijeneyo.
Ngiyalibingelela basakazi, yimi uMahuko Mahlaba lapha eJohannesburg, South Africa. Kimi leli langa alitsho lutho ngaphandle kokuhlupheka okukhulu okwaqala ngo-1980 kuze kube namhlanje, ikakhulu ngapha kwelikamthwakazi. Inkululeko asiyazi, siyizwa ngabanye abantu ngoba sithathelwe konke besiphila ngakho. Amafemu avalwa ngapha, avuliwe eHarare, kwasuswa abantu le babuya bazafakwa phezu kwethu ngapha. Manje bafaka bazi bafaka le ma-reserve befundisa abantwana be-primary ulimi abangalaziwe. Okuthi inkululeko kimi lasebantwini bakithi ayikho, siyizwela khona le Mpumalanga. Thina inkululeko kasilayo, sisayikhalela.
Salibonani bantu bakaStudio 7, abasakazi, abalaleli, okhulumayo nguHenry. Ngiyamuzwa umfowethu lapho uyakhuluma ngendaba ukuthi uhulumende uzokuxolisa ebantwini bemathebheleleni. Bafo, ngikutshela iqiniso elipheleleyo. Wako wazwaphi uhulumende elikhuluma iqiniso esithi lapha kunje uzayenza so kube yimpumelelo? Njenganini lokhu uyakhuluma njengekilogo efakwa enkomeni ihamba ikhala ethi korokoro? Uyizwe uthi lapha kodwa ungasoze enze next. Ikho kufana lokamnangagwe laba four abo laba osebenzisana labo. Asibadeleli, asibathuki, kodwa abalaqiniso. Bathi bona bekhuluma ngelilanga kwathiwa amateacher asezangenisa imoto mahhala. Nomfowethu othenga imoto wathi uyayingenisa eyiteacher wayibhadalisa ijuti. Kutsho ukuthi vele asoqiniso leli bantu bakithi besindebeleni. Lingajoni likuhamba lilalela lokwa abantu ongamelanga ngokulalele. Lapha bayakhuluma bedlulisa isikhathi, bazidlulisela isikhathi ukuthi ayichova amalanga umuntu eze efe lokhu elalele ukuthi umuntu uthini eqamba amanga. Hhayi, lingabalaleli kakhulu, vele bayabhizi bazabe lokhu bekhuluma. Akulanto esingayenza. Akula mpela bantu bakithi, ngiyacela mpela loku uma kubuya nje usulele phansi kungene ngapha kuphume ngakuhambe lo moya. Lingalaleli, akula nto ozokwezwa ixolise e-ground, akula nto ozayenza. Uyakhuluma ecatshile kona ngale, ngeke umuze khuluma efaka lesinde. Uyabuye ekhuluma labantu ethini ngesilungu, azosijwayela abantu bakithi. Hhayi, akunani, sizahlala silalela kodwa kanyeke fike. Lingithembe kanyeke sondele.
Salibonani basakaza abahle, igama lami ngu-Trifin. Into ezisa ubuhlungu ngekhaya eZimbabwe ukuthi shuwa sesihlala singabantu bemzini impilo yethu yonke, sokuze kungena nasebantwaneni. Khopha sasingakholi ukuthi kuzaze kuthathe yonke le minyaka sisemzini yabantu. Phela yazi ukuba yi-foreigner kunzima kakhulu, akukho nodokotela ongawulapha lo mkhuhlane. Waziwa nje nguwe ngaphakathi enhliziyweni yakho, awukhululekanga, awuthola umsebenzi o-right ofuna, suphongusebenza nje noma yini. Shwa mina vele into engicela nje ukuthi uNkulunkulu akasizwe aphendule imithandazo yethu. At least sahlupheka thina kwenela sesiphelelwe. At least abantwana bethu bebengcono kulalokhu thina sikhamba phezu kwawo.
Labo ke ngabalandeli beStudio 7 abasithumezela imilayezelo uWhatsApp audio. Sicela lisithumezele yenu phela kunombolo ethi 012-465-0318. Othi mpinde enjalo 012-465-0318. Kunjalo. Okwamanje sike sikhangele esivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wakwele North Korea umnumzana Kim Jong-un izolo ubukele ingcwethi kwezezikhali ezilolonga ezenyukliya zisethula esinye isikhali esimangalisayo. UKim Jong-un useke wahlangana lomongameli Donald Trump wakwele Melika baxoxisana ngokumisa uhlelo lokulolonga izikhali zenyukliya. Unkosazana Ivanka Trump owethekelela izwekazi le-Afrika uthi ayaphumelela amazwe athuthukisa abesifazana. Kuzobuya ke inhlanganiso ye-United Nations ithi sokuqhamuke impi eyesabekayo esigodlweni sakwele-Libya eTripoli, lapho ibutho likahulumende elilwisana khona lamalwecacha akhokhelwa ngu-General Khalifa Haftar. Uhlandla lapho esihlolisisa udaba lwegugurawundi namhla sixoxa lomnumzana Sola Wesley odabuka emphakama enkayi oloyise wadutshulwa libutho legugurawundi. UWesley uthi ufisa ukungcwaba oyise waphoselwa emlindini wesambani eNgwaladi esiqintini senkayi esabelweni seBatholen North. Uyise wayekuvuyo lezibra.
Waba ngumuntu odingwayo ngesikhathi mawuqala isikhathi segugurawundi bemdinga kobulawayo. Wabaleka wagcina sendaweni yaseBotswana, wagcina sebuyile futhi sengene egangeni la sehamba egangeni ngoba babengabantu abadingwa kwasokuzima ukuthi ahlale naseBotswana babedingwa.
Wahamba njani-ke egangeni khonapho?
Ngokuzwa kwethu sezwa kuthiwa washona, nokuzwa ukuthi washona sezwa ngesikhathi igugurawundi siphelile. Sesihamba enkayi sisiyadingisisa ukuthi kambe ngabe lo lwazi yini. Basebesitshela ukuthi ubaba wadutshulelwa endaweni okuthiwa kuseNgwalathi phesheya kwaJangani kwenkayi, basebemngcwaba khona le emlindini wesambane.
Singathi vele kalizange libone lokuthi bamfaka ngaphi kolapho lapho bamfaka khona.
Hhayi, asizange sibone, kodwa-ke abadala abanjengogogo nabo babomdala sebahamba bayafika kuleyo ndawo.
Bathi kumele kwenziweni manje khona manje?
Isifiso sami mina, abadala babethi ngcono kuhle ukuthi simngcwabe butsha ubaba. So benginesifiso sokuthi ngimngcwabe butsha ubaba, noma ngimthatha amathambo akho ngizomngcwaba kutsha emzini wami esengiwakhile, ngiwakhe phezu komzi wakhe, unxiwa lwakhe lapha ayeyakhe khona, lapho engifike engakhe khona umuzi wami nami. So sengifisa ukuthi ngimthathe ngimbuye ngizombeka kuwo.
Ye, umuzi wakho ungaphi?
Umuzi wami usenkayi emphakama, endaweni esigabeni sasezwe lapho.
Sizokuthiwa uhulumende uthi ufuna ukuthi kusetshenzwe ngakhona okukhuluma ngakho, uyakwamukela yini khonokho?
Mina ngiyakwamukela kakhulu, lokho kuzakwenza ukuthi umoya wami vele uhlale kahle kakhulu. Ngoba nakuleso sigaba esengakhe khona kwalapha enqweni lukababa, kuyindawo esasihambile ngendaba yempi yokuchitheka komuzi, saphinda ngase ngicabanga ukuthi-ke ngibuyele ngiyokwakha khona. So ngakhuluma lezakhamizi, izakhamizi zakuvuma lokuthi hayi makuyinto enjengaleyo ofisa ukuthi ube kubabakho kuhla kuthi siyakwamukela kakhulu.
Kuthi sokubhubha ubaba wena khonapho wawule minyaka emingaki, njalo wathola yini birth certificate sokuthi ube laso?
Mina ngizelwe ngo-1977, ubaba waqala khona phana kunyamalala kobo-1982-83 wahamba. I-birth certificate yami ngilayo kunemo father, ikhansiliwe laphana, ikhansiliwe i-birth certificate yami, kwathi ilogama likamama kuphela.
Bakhansilelani khonapho?
Hayi, ukuthi bakhansilelana angikwazi, ngoba abantu ababesincedisa nje babona ukuthi iy'ncwadi zikababa kazikho. Ubaba bathatha iy'ncwadi zakhe zonke, ama-ID yonke, amasosha nje wayesesha emzini kababa, bathatha yonke ama-photos yonke lento nezinto nje zakhe, ama-gold, ama-ring zonke ayebuye nakho empini, bakuthatha konke bahamba nakho. So kwakungelanto yababa ukuthiwa ikhona isithupha noma yini.
Umnumzana Sola Wesley udabuka emphakama enkayi. sixoxela eseJohannesburg khona ngaleke kwele South Africa. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Believe Gawule webandla leZanu PF othi kumele uZulu azikhulumele konke akufisayo ngombuqazo weGugurawondi.
Njengoba ukuxoxisana nokukhangela bemhlanganisa amakhanda bendawonye, kungaphuma indlela yokuthi baphathiswa njani labo abalahlekelwa izilimi zabo, izihlobo zabo ngesikhathi lesi. Kuvumakale-ke khonapho ukuthi abantu babonisane ukuthi hhayi sinenza ngoba into eyaziwayo le engafihlekiyo eyaziwa ngumuntu wonke ukuthi esigabeni esinjubani walahleka ngendlela enjubani layo wakho ngendlela enje ngesikhathi sombhuqazo. Abanye balahlekelwa izimpahla zabo, abanye bathithelwa imizi, abanye bathithelwa izindlu, konke konkwana kunjalo, khona ukuthi bangancediswa njani laba bantu. Ngokunjalo bona ngani kuyezwakala yiko ukuthi kuyathengisa ukuthi xa kungakhethekala abantu abaya finyelela ebantwini, izinto ezinjengalezi zingaphuma ebantwini. Kunjengalokhu uhulumende-ke uyamele ebe lempendulo kikho konke khonoko okulethwa ngabantu. Ngibona ngani-ke abantu siyavumelana uluhlelo lolu lungabanjwa sili kuhle kuhle, kodwa-ke kukhona okunye okusuphayo nje singeesisu sokuthi kubuyelela okuyikokubuhlungu okuthunuka amanxeba. Asithingeni indlela, asikhetheni indlela engathuniki amanxeba kube le ndlela kuphela. Sikhulumeni ngako lokhu kuyinto ukuthi kwenzakala, kodwa singaku qeda ngaluphi uhlobo sizwisisana sonke ukuthi siye singabantu abamanyene siyizizwe esinye isizwe seZimbabwe. Abantu singakhethanelanga umhlobo, sesikhethelana nokuthi singabantu beZimbabwe sidinga ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Ngomnumzana Believe Gawule ukubandla leZanu PF sixoxelaye ekoBulawayo. Kuhlandla lokwenzakala kwele Melika sixoxa lomfundisi Rafael Mthombeni ngemitshado eyenziwa elizweni leli.
Umehluko engubonayo ukuthi ukulungiselelwa kwakhona kusukele ekuqaleni, abalapha kuyabe kulungisa kakhulu abakomfazi, yibo abalungisa umtshado, yibo abaphatha yonke into ekuphathelane lomtshado. Ngitsho nje nxa ngikhangela ngegeneral akulaza ukuthi abakwendoda yibo abathatha i-lead. Abakwendoda bangathi bayalandela, abakomama yibo abalungisa umthatha.
Kwenziwa kwini khonoko?
Ngingazi kumbe lisiko labo kumbe kuhamba njani, kangazi njalo. Ngoba nxa ukhangela imithatho yonke sengike ngayibona ngingenayo, iqalwa komabhoti, yikho lapho kwenziwa khona umthatho. Mbona ngathi loku badala izinto zonke zibhadalwa khona komabhodi, okungathi thina lokho esithi thina ngamalobolo ekhaya. Lapha kungathi kuvelela komabhodi, kodwa bengakutsho ukuthi ngamalobolo.
Bakuphatha besithi kuyini khonoko?
Siko labo lingathi tho njalo, angazi ukuthi kusukela ngaphi. Ngoba uzafica ukuthi labo esengike ngangena imishado yabo ikakhulu amalunga e-church lingena khona, nxa kungathiwa kulo mshado, umshado wakhona sibili kutatazela abakomakoti ukwedlula abakojaha. Ujaha uyabuya nje angathi uyatshelwa ukuthi kuzakuba yilokhu kube yilokhu kube yilokhu kube yilokhu.
Khonokho kuvezani ngesimo sabantu la?
Kungathi into yangikhona mina ngathi kani ayingingeni kuhle, ngoba ngumbe ikuthi ngibuye lapha mvele amazinyo seqinile. Angikujayeli kangako ukuthi ngubone ngaleyo ndlela, ngoba lekuhambeni komshado wakhona nxa ususiya phambili phambili ngale, uza kuzwa kuthiwa khona indoda ixothiwe ngumama ekhaya. He was kicked out. Uyibone sibili sisesitaladeni lapha isihambahamba indoda ingasela mona.
Kuthiwa mama lapha phela bazibambile la?
Ye, kukhanya ngathi kubomama yikho lapho okujiye khona sibili.
Lo ngumfundisi Rafael Mthombeni sixoxelaye eseDallas, Texas khonapha kwele Melika. Ye, okwamanje-ke lamhlanje silethulela umculo okaliqhwa kaNcube. Lapha-ke sixoxeke lo nkululeko Dube wenkululeko yabatsha School of Arts, ake lizwele.
Zemkhaqazele mathanjeni alibona nini thwakazo omuhle igama lami ngonkululeko Innocent Dube umqondisi weqembu elilaziyo kakhulu abaningi beni qombu kuthiwa inkululeko yabatha school of art iyaza ngihlangana namhlanje ke sikhuluma ngomsebenzi omutsha umsebenzi ke sesikwenza into ebona sesinaba sesizama lokukhulisa abantu bakithi sikhulisa ke labasabuyayo abasakhulayo lo mhlabeleli kumbe ngithi mbongi esakhulayo kuthiwa ngulikhwa okancube bathi yena ngustapetapi induna yeyintombi lahelenza kuhle kakhulu ke singene la estudio saphuma lelidlalade elithiwa ngaliwe phakathi kwalezo ngoma ikhona ingoma emnandi okwamagama ethi nomalangaanisingqondo owabhokuhlongwane sengibhonga ngiqolotsho kwenkonyane ngifuqwala uthando kuvutha inhliziyo kubetha umoya omnandi ngihlangiswa nguwe nomalanga rinti le ntombi ibhombodlwane isiqabhoko leyo-ke ingoma anti kudala kuthiwa intombo yayihlelwa ihlelwa ngandlela ezingafanile zalamhlanje zabo WhatsApp lezi lokunye lokho kuningi
udluntombazana longelabhaskit uyangena emakethe umqeda umoya siqabhobho ngiyaqhuqa ngiyaqhayazela ngiyaqhaqhazela uqobola umqondo logqozi lwami siqamula amayezi bhobhodlwane elibushelezi nqoma ngithi bhudlu enzikini yothanda uqobo enzulwini yothando oluqotho umqeda umoya unqobula uqhuqho libalele mhla unqoma luba lothando mza kuqukula
kodwa-ke yayihlelwa ngamagama kulingoma ulikhwa uqondana lami ngokwami ngoba lami ngiyemboyi siqondane lami aqondane lentombi yakomambaya usheril ingomeni ethi nomalanga sizama-ke ukuthi sikhulise igama lakhe hhayi yenza kuhle kakhulu ngikhuluma nje lijaha eselithole isicoco senama sokuba yimbongi edlula kumbe ngithi mina eseqophelene neliphezulu kakhulu kwele Zimbabwe yokwedlula zonke imbongi zakwele Zimbabwe ngakho-ke ngumfana odinga ukusekelwa umfana engingathi mina uqukethe amasiko ethu idlalade lakhe elithi ngaliwe lidlalade elilengoma sibile zimbalwa abantu abazazithanda kakhulu into ijaha-ke engathi lihaya kakhulu ngezothando into esingani silahlekela kakhulu indaba yokuthi abantu abasazi ukuthi uthando into enjani indaba yokuthi uthando ludingwa njani indaba yokuthi isintu sethu sona besiqondisa njani uthando ikakhulu sikhuluma ngezimbongi siyambongela njalo siyacela ukuthi limsisekele kakhulu ngoba into esiyenzayo leke ukuthi sikhulise abahlabeleli bakithi nanso-ke ingoma uNomalanga ngiyabonga-ke mthwakazi omhle ngicela-ke lisisekele siyabonga kakhulu ngokulalela uhlelo lolu siyabonga njalo ngokusisekela zonke isikhathi
uzwa njani umculo lowo phela liphosele khona phela ukuphoselayo sibona ukuthi kulobani khonapha-ke uShila Sibanda uthi ngikhona baba Dube kuzoboya lo mthandeni Mqondisi Jibale uthi unjani Dube ngiyaphila kakhulu livuka njani khona ngapho kuzoboya-ke abanye abakhona unduna unduna lami uthi ngikhona lapha sakhile liline kunjani tatu wethu ye siyalezwa kakhulu mphongu linika futhi umculo liwuze kancane nakho khonapho
ngene makethe umqeda umoya siqabhobho ngiyaqhuqa ngiyaqhayazela ngiyaqhaqhazela uqobola umqondo logqozi lwami siqamula amayezi bhobhodlwane elibushelezi nqoma ngithi bhudlu enzikini yothanda uqobo nqoma ngithi ngqo enzulwini yothanda oluqotho umqeda umoya unqobula uqhuqho libalele mhla unqoma
lubasizaqhubeka ngodaba lolukusasa-ke silembongo ulikhwa ncube singake lihlunga nothi sibone udaba kade likhokhela namhlanje ilizwe leZimbabwe namhla lithakazelela uZibuse kodwa abantu abaningi badika basoze bethakazelele uZibuse ngenxa yokuthi bayahlupheka kwele Zimbabwe uNomzala Sola Wesley lomzali wadutshulwa igugurawundi uthi ufisa ukungcwaba uyise abamfaka emlindini wesambani Silu, silu, kubala pake uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo konke isidube.